Lingani tshona njani izibandaba sekhona njalo uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngokhulisa kande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi sihlaziya udaba lokhetho oluzayo wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
mangibonga ukwemukelwa ehlelweni ngibingelele nabalaleli
ubona njani ukuxokozela ukukhona ekhaya ikakhulu nxa sikhangela ukubana sekuzafika ukhetho lwama-by-elections ngenyanga ezayo
kuyimvamisa kwinto ejwalekile kakhulu ukuthi uma kugaywa uxhaso lokuthi kutholakala amavoti kube khona ukuxokozela ngoba ziyabe sezinyathela namasondo sezibanguya ukuthi ziyanatha amanzi so into ekhona-ke ukuthi sisazobona kukhuphuka izinga lodlame lusenziwe kakhulu kulaba bamabandla aphikisayo beboshwa abanye bebotshelwa izinto nje ezingacacanga kuchithwa imihlangano yabo ngoba kusenzelwa ukuthi bangatholi ukuthi balalelwe njalo bazwe ngabantu ukuthi baphetheni konke lokhu kuyabe kusenziwa libandla elibusayo elezanu PF ngoba livele lihleli liphila ngakho lokhu kusukela ekuqaleni kuqala ukhetho njengama-1980 izanu PF ivele idla ngodlame so kusazokuqhubeka kusiba le ngxaba ngxoza mpela ngokuphathelane lokhetho ingungu ma isiya ikhala isiya phambili kuzobonakala siloko le ngxaba ngxoza yakhona iqhubekela phambili kuvele lokho sokwaba ngumkhuba welizwe laseZimbabwe
siyabona ukuthi nxa sikhangela imbali yezokhetho elizweni siyabona ukubana ibandla lezanu PF aliyandisanga ukunqotshwa kuma-by elections ubona njani lesi sikhathi
kuliqiniso ukuthi uma sesibheka emva umlando wekhetho lolo lokuchibiyela ama-by election akuvamanga ukuthi ibandla lezanu PF linqotshwe yilo elihamba phambili ngokunqoba lokho kwenziwa yikuthi kulezinto ezimbalwa abazenzayo okokuqala uma sesibheka lezi zinto ezizothiwa ngama-resources bayazibutha baziqoqele kulawo ma-constituents ambalwa bezisusa ezweni lonke jikelele besenzela ukuthi bangangaqotshwa lokhu kungabe kusitsho izimali kungabe kusitsho izimota kungabe kusitsho nabantu abangasuswa kwezinye izigaba bayobhaliswa kulezo ndawo okuzoqhutshwa khona ukhetho ukwenzela ukuthi bafike laphana bangenzelela inani labantu abazavotela umuntu wezana nesizathu sodlame uyabona ma kuthi lukhetho oluthinta ilizwe lonke ukuthi bazichaye ilizwe lonke kusuka kungabi lula
nxa ukhangele ikakhulu ezigabeni zemandebeleni ubona ungani kuzahamba njani
ngokubona kwami izanu PF yiyo ezonqoba kungakhathaleki ukuthi isizathu sayo sokunqoba singabe siyisiphi kodwa yiyo ezonqoba emathebeleland emadolobheni konke nasemakhaya izonqoba uyakhumbula ukuthi ama-MP ezanu anjengabotshinga Dube labanye abake bangena before babengene ngesikhathi sokhetho lwalo lwama-by-election akuvamanga ukuthi izanu inqobe ekhethweni lwezwe lonke kwenzeke kanye kule ndoda yomkhulu okuthiwa ngumodi or something yiyo iyangena ukuthi iyangena ngamgunyathi bani mhlawumbe bayakwazi abaningi kodwa-ke ekhethweni njengalolu olwe-by-election izathatha izanu koBulawayo ishaya ibuthe yonke igeqa amagula izoshaya ibuthe futhi nakwezinye izigaba ezifana labocholocholo nakwe yonke indawo lapho kule-by election khona so ngingesizathu engizibeke ngaphambili ukuthi izimali zabo zonke abalazo izwe lonke i-resources zabo zonke izigebengu zabo zonke bazozibuthela ndawonye baphinde futhi bathuthise abantu abakuzigaba ezingavotiyo baye babhalisela ukuvota kulezi ezivota manje kube sekusiba yibo abazokwenza ama-candidates ezanu anqobe iphathi enjenge-CCC izolandela ngamavoti eduze lezanu khona lapho i-MDC Alliance ayisekho leyo ayizukuthola okuyaphi izaphu ingakhula yona kusukela kumavoti ekade wathola kukhetho lwedluleyo kodwa akuzukuya ngaphi lokhu abazokuthola ayisozinqobe ingakhula njengebandla yona kukhuphuke inani labantu abayivotele manje kodwa-ke ayizukuthola lutho noma ingakuphi kwelizwe